Omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Bakla Tambo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Okuzakwenzakala ukuthi iConstitutional Court ubaba uChamisa leMDC Alliance awasoze benqobe, okuzakutsho ukuthi ubaba uMnangagwa ngemva kweConstitutional Court izizwile udaba lawo uzagcotshwa abe ngupresident weZimbabwe. Ubaba uMnangagwa kayifuni le singathi i-runoff ngoba u-2008 wabafundisa kakhulu ukuthi i-runoff ayiwineki kalula, nganjalo akulamuntu ozabezamncedisa ekukhankaseni ubaba uMnangagwa. So yikho uzakwenzela ukuthi i-runoff ingasoze ibe khona ngenxa yokuthi i-runoff nxa iyakuba khona izawuba lobudlwangudlwangu obukhulu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo uvumelana loTambo esithi ibandla leZANU-PF kalifisi ukuthi luphindwe ukhetho lolu.
Bengahlosa ukubane kube le rerun kumbe kube lokhetho njalo. Mbona zani lokhu kunganceda kakhulu uChamisa ngoba ngaba lethuba elingcono ukuthi anqobe. Esikho esabayo kuphela ukuthi ungaba le rerun ofengxaye ungagcina sokulo lakela.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF njalo engomunye wabanqotshiweyo ekhethweni oludluleyo uthi izikhalazo ze-MDC Alliance azimanga kuhle. Uthi bahle baqala ngokusola uMnangagwa kulokuthi basole iZEC. Uthi kaboni ukuthi idale lizakhipha impumela efiswa ngumanyano we-MDC Alliance.
Izikhalazo zabo zonke ngibona anta azimanga kahle ngoba bahle bavele baqala ngokuthi kona bakhombele umkhokheli wethu baba u-Emmerson Ndambuze Mnangagwa waba yi-first respondent. Kukanti-ke laye ubaba u-Emmerson Ndambuze Mnangagwa ebengumdlali wenguqulo ebidlalwa yokhetho lweZimbabwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sipho Masina uthi uzakwamukela loba yisiphi isinqumo sedale ngoba kafisi ukuthi kugcine kusiba lobudlwangudlwangu.
Umbono wami bengiwukuthi samukele anything okukhulunywe yi-court, simove on ngempilo zethu because sifuna ukuthula ngoba indaba zerirani siyarespond ukuthi kuyagcina abantu sebasilwa sokulabantu abafayo. Sikhulekele nje kuphela ukuthi yena lo oyabe efakiwe ayenze izifiso zabantu.
Umumo okhona phakathi kukaZulu ngokwesaba njalo iningi labantu alisakhululekanga ukukhuluma. Impumela yedale ikhangelelwe phakathi kwamalanga alitshumi lane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.